Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lakeleli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili, mhlaka 20 Nhlangula 2023 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
meli bePhalamende futhi ke esikodene eHarare nomination port izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lehambe kakuhle.
I-commission eqondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lweziphepheli ole-World Refugee Day lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-commission ekondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination codes aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma lentatheli izindaba yeHarare namhlanje umholi weZEC umnumzana uTloyile Silayigwana uthe ikomishini yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Silayigwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka.
Meli bePhalamende futhi ke esikodene eHarare nomination port izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilanga nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe iza kupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa nxasikhangele laba bafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abaza bakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalithumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Uthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bePhalamende National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo kuconstituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Futhi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo walabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidates laba bala maphepha ayeneleyo yini ukukhangela ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, lama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters rolls sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ebandla le-ZANU PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulula ilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa kuZANU PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi sithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa oweCCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU PF. Izeki ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba kuvote ngokuthula. USlai Gwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalungu ayedale ephalamende laweSenate abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye lamakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli, amaphepha abo azahanjiswa edale eHighcourt eHarare ukuthi abafuna ukuba ngamalungu ayedale ephalamende bazakusa amaphepha edale likamantshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakhansela amahlano aweGwanda North azise ukubana asitshiyanele MTC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MTC iqotshe amakhansela amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezishiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Stanford Gala, ukansila ka-Ward 1, uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu ka-Ward 2, umnumzana Limukani Nono ka-Ward 3, uNkosikazi Lobukhosi Malila ka-Ward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja oka-Ward 7 eGwanda North. UNkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-TCC ngangena ku-TCC. So sengingxenye ye-TCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-TCC.
Ukansila kawathu uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esiyetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-TCC, sahamba ngayo i-TCC even imhlanu yemgwazo idade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Ngala ukansila kawadi 1 omunye wabathiye ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza lesi njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzathi asexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale, but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe. Sasihlale sasithulela sithi kumbe hayi into engalamsebenzi. Sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Noni ongikhansela kwa 3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhuluma enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ngilandela isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana labo kudala.
Incwadi yamakhansela lawa ngokuthi i-MDC yamukelwe nginobhala jikelelo leli bandla ezansi seMandebeleni umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho nokudinga amalungu edale lephalamende. siqoqele unkosikazi Siduduzi Lemoyo ongumlandeli lebandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadalabho yiNdebele. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe, ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeni se-CCC ezansi yemaNdebeleni, uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazoncindisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise ukuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani uba bengangithumanga ezitolo. Nxa uba besethume omunye umfowenu ezitolo, ibekezela la uza kuthuma, kumbe uye ethe ezinkuni, kumbe uye ukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa ukuze lamukele incwadi zalaba abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabile lilodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lwalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhla lusuku lweziphephele All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu owe-Refugee Convention owaphuma lezinqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyano womazwe omhlaba ye-United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka emizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini, 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngele-Syria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan, lele-South Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhuqela ele-Turkey, Colombia, Germany, Pakistan, lele-Uganda. Kulezi phephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada lamanye. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKhezi ngabo-1970 bayahlala kwele Kenya. USwindi uthi uselamaphepha ukuba isizalwane sakwele Kenya, i-citizenship.
Ngizalwa ngikholi okwesibindi, ama-ofisi yethu kusekhezi. Ngizalwa ngo-1948 emathekiyeni laphana ezintabeni. Ye, sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni. Yikho kokade singilapha eKenya. Ngibuye lapha eKenya, sike sahlala eZambia. Sazosuka eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize. Ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe, ngisiyahamba amazwe eSouth Africa, eBotswana, eZimbabwe. Ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwamuka khonapha. Abantu abamaningi bazaza khonapha, sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside? Incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020 sanikwa kanye siyigroup yechurch yokubuya kwethu, sawuhamba ngevangeli. Yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye baseZimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right, ngoba abantwana bonke sabazayela sihamba ngevangeli. tika wichwani ile sikamba ngari ile yasishema ile yasisho obabe emakhaya bazazofika kulelizwe bahamba amazonke bazi waphelela lapha lati sezala abantu yala bantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntana nami sebizwa kuthiwa ngokwabamkhulu la ngoba ise labazukulu lapha ekhemp kodwa uNkulunkulu ke lokho esigcinile bengasiqothi saye sazi wagcina kwesinika incwadi so siya lungiselela ukuthi yana sithwala nasinga ivangeli kaJohane sihambela lo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi.
Dumo ukuthi uNkulunkulu yena ekule nto ayifunayo ukuthi uyenze ungaze udubeka uthini ilale ngendlala uvuke lapho udinga imali yokunasinga yokudla uqotshe kusaze uswele unikwe udinga mbithani tolo hayi uthi ora ayihlala lokudla sikongodlula kudla kokukorovela kwaze wakathe sengikhuluma nje senze plot yami sengiyakhile sengihlalele ekhenya sengi-free into enyonke.
Uzwa njani ngakhonokho?
Hayi ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokhu wawuphila nzima baba Swindi?
Yes, yaphila nzima kodwa-ke saqinisela njengokubana sasizele sithengise ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasukulule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Ye yaphila njengeziphepheli kodwa-ke into enjeyokuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda ukungena?
Ngathi mina ngokwami binafsi angizange ngibotshwe kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakutshela amanga uNkulunkulu wangivikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulume-ke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongele uhulumende wakwale Kenya.
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle sisela dubo sesithembe nje ukuthi yana sisahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini engiyayirenta ngingahamba nje kwena singa oyasala ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathesi ngi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde emzini ethi ngiwami.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya kumbe i-citizenship ye-Kenya ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Nairobi khona ngale ngase-Kenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakwele Bhilithani umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilandi. UBlinken usekwethekeleleni eLondon okwensuku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa ele Ukraine. Umongameli Joe Biden welemelika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubiwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBC Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lelemelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Namhla idola elilodwa lemelika emkambo omnyama belithengwa inkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa liviza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597 zimdollars. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola leMelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho sibona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole ama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, the black market is our corner. So, the problem yethu lapha as it is the issue of trust. A worst mistake engathi iyenzakele, ama rates amuve within a space of a week go formal market by more than 100%. And konokana kuyathatha confidence from sebebona ukuthi i formal marketing anilandela i black market instead of the other way around. As address the mini i trust issue, then from there we can then build a proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology iNUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% iku-informal sector. Njalo lokhu ikhule informal sector, ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuswelakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, then uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi lokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe lanelisa ukuncintisana lamanye amazwe kwezomnotho. Siyanenzela ubuya ngabuye yihla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha i-16 ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubo nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakala nsuku zonke isikhathi empilweni, abantwana laba abaleminyaka iphansi kwelishumi lasiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho asibanga kuhle, wonke umuntu udinga imali, umama, ubaba, ugogo, u-anti, nomntwana layo esedinga isimali. Yikho sithola ukuthi umntwana layo sezithola esesemabhawa, esesendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamelanga abe ibona, yena usezithola esephakathi khonaphana ngoba kudingwa imali layo usengothengisayo, kumbe usetshona lo mama lapho mama athengisa khona.
Kodwa omele amalungelo abantwana njalo efundisa ekholitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lisifundisa abantu imthetho. Xa kuthi abantwana bezibavu balalela bahle balomthetho, umthetho wangikhona babe ufunde ngekhaya. Ngaba ufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kuthi ukuthi ngekhaya kuyekethisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imthetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uyakulandula lokhu.
Okwenza sethengisa sonke umama mntwana gogo ebhawa yindaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safanani lasendulo. Udubo soluluningi kakhulu, ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana siyothengisani sonke nini zami ukudinga imali ngoba into zijikile akusafanani lakudala.
Igqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi kakumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho, labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Singananzela i-Liquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma nightclub abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobizi Thanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
So kumele abantu emalayinini kumbe ngikhaya kuma-communities lapho kube le-stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini abadala bebona umntwana wakozivane ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngikhaya. Even lama community leaders anjengamakhansila o-chairperson abama-residence association they could be involved. Abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzaba nzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lingakhohlwa kulive talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukuba nasiqhubekele phambili lokhu esisonke, kodwa singeke hlukane kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-Commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka ama-nominations calls. Amakhansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyanele MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.